So we see card descendaba ku VOA Ndebele. Uba njani mthokazi omuhle siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhlaka 14 Lwezi 2018. Igama lami nguGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leZANU-PF lithi abantu sebekhululekile eZimbabwe ngaphansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Abantu abasayezikhulisaabasayezikhali bakhululekile ukuthi bazile bafunda abakufunayo njengakhona kungena ikhona ngaesifika njalo kunye ezinye izinto ezikhona ezithi abantu benokhetho elikhululekileyo asezigatate nasekhululekile.
Kodwa abanye abantu bathi akula lutho sologuqukile selokho umnumzana Robert Mugabe wasuka esikhundleni.
Akulanto esingayijabulela njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenzwa ngaphandle komthetho kwakuphandle komthetho ukuthi kube leku ikhuwa yekhonstitution.
Abalandeli beStudio 7 bakhuluma abakufisayo.
Laba bantu badlale ngabantu nje, mina ngatsho bejabula abantu bakithinti bajabulela into abangayaziyo. Akulanto eyenziwayo laphana, uyazi kuyafanana nje ene sokube wesi kakhulu, sokube wesi wesi wesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi abantu sebekhululekile okumangalisayo kweleZimbabwe namhlanje ukwedlula ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ibandla leli lethule lokhu namhla ngesikhathi kukhunjulwa usuku okwasuswa khona umnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho elathi lifuna ukubopha izikliwi ezazihanqe uMugabe. Ubrigadier General uSibusiso Moyo ngosuku lolu wethula umbiko wokuthi sebesuse uMugabe esikhundleni ngenxa yokuthi wayengenzi kahle.
Fellow Zimbabweans, we wish to assure the nation that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and Commander in Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade R.G. Mugabe, and his family are safe and sound, and their security is guaranteed.
Bantu beZimbabwe zifisa ukulitshela ukuthi umnumzana Robert Mugabe labantwana bakhe bayaphila njalo sibavikele.
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice.
Sulisana labantu abahanqa uMugabe abenza ukuganga okumangalisayo. Sifisa ukulazisa ukuthi konke lokhu kuzaphela, singaqeda umsebenzi wethu.
As soon as we have accomplished our mission, we expect that the situation will return to normalcy.
La ngamazwi kaBrigadier General Sibusiso Moyo wethula lokhu nyakenye kususwa uMugabe esikhundleni libutho. Kusenjalo umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kuhle kakhulu kwenziwa libutho njalo abantu beZimbabwe sebekhululekile okumangalisayo.
Ekhona ikakhulu ekutheni abantu sebekhululekile, abantu abasayezikhali bakhululekile ukuthi bazimele bafunda abakufunayo njengakhona kungena ikhona ngaesifika njalo kunye ezinye izinto ezikhona ukuthi abantu benokhetho elikhululekileyo asezigatate nasekhululekile. Amanje kwayenzakalisahlakabo ezanisabakhona ekinto sesilisa i-commission ngibona nani yokono ebakhathethi okunye silindele nje ukuthi lapho uhulumende lo simnike ithuba ngezinto ezinjengale kade zihlupha ukuthi mhlawumbe kusiya phambili ne-6 months down the line sezesibone lutshintsho olungabakhona umsebenzi owenziwa ngomongameli wokuthi uvulele amasango ukuthi abantu bonke laba abavela ngaphandle labo babuyeinetisa bavuselele umnotho welizwe.
Ye, kodwa kulabanye abakhulumayo babagawule abathi akukhanye lokuthi kuyangaphi kweleZimbabwe, umnotho uyale kwezombusazwe lakho vele akuqedakali. Ungathi baphendule sithini kulapho?
Ngingathi ngabantu abangalaqiniso njalo abalenjongo ecatshileyo engayisiyo njalo abantu bafuna ukuthi uhlale beshutheka wonapho sebevuna ngokushutheka kwabantu. Okuqakathekileyo-ke ukuthi kathi sabantu banikwe ithuba, umuntu baphiwe ithuba ithuba ebesezehlulekela yena ukusho ukuthi ngemva kwakhona ukusho ukuthi hhayi lapha wehlulekile. Umphuli wakhuluma uncuko wathi yena finance minister wathi hhayi sinike nje ithuba nje ngeminye inyanga ezingu-6 libone ukuthi ngabe sehlulekile yini. Ababekezela abantu babone nje ukuthi afika kwenzo sikhathi ukuthi ngeqiniso umuntu yabe ihambile ngoba uyafika ngesikhathi.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, incwadi kwezombusazwe.
Ngibona ngani kulomethuko loba ungasiwo mahluko okhanya kakhulu ukuthi abantu ekhaya sebekhululekile ukuthi bakhulume intando yabo, into eyayingekho ngesikhathi samgaqo.
Nxa usukhangele kodwa ukukhululeka kwabo khonokho kutshona
ngathi i-step towards i-democracy. Loba singazi sibe sesihluphekile kodwa sihlukuluza ngezinye izinto kulokunye okushotayo okungatholakali ekhaya kumbe okwemali kumbe kuyini, kodwa akulanto enhle njengokuthi uzikhululekile ukhulume uhleke ofuna ukuhleka kunokuthi uhlale unyenyeza usesaba nokuthi ukhulume ukuthi kuzathiwa uphambanisile ubuthi ubotho.
Kodwa kulabanye phela bathi vela kukhanye lokuthi kuya ngaphi konke lokho.
Hayi, mina ngibona ngathi okuhluphayo ukuthi sikhangelele izinto ezijiyeneyo njalo sesahlupheka kakhulu empilweni zethu njengabantu bezimbabwe. So kuza sithatha isikhathi ukuthi size sinanzelele ukuthi esikufuna kutshintshe kuqala kuyini, kumbe sifuna i-change yangkhona i-speed sakhona sibe ngakanani. Sikhohlwe ukuthi umgabo wabusa for 38 years, izinto zilokhu zigudluzeka kancane kancane. And mina angazi, mina ngifisa ukubekezela ngibone ukuthi kuza kuya ngaphi.
Ye, kodwa ubona ngizani kuyaguquka yini ngokuya kwesikhathi?
Mina ngibona ngani ngusiya ngokwesikhathi kuza kuguquka. Lokho engikwenza ukuthi ngisho ukuthi kuza kuguquka yikuthi eZimbabwe infrastructure yethu lokhu ikhona. Izibhedlela zethu kazilali lutho kodwa zini. Ama-sectari kawala lutho kodwa ami. Kawacabangisi umuntu kaningi-ningi ofuna ukuyainvesti ukuthi ngizafika ngiyakhi i-sectari, ngizafika ngiyakhi isibhedlela. Esikufunayo kathesi ezibhedlela yikuthi ama-farmers alunge, agcwale imithi, siqalise ukwenze yethu imithi njengendlela esasiyenza ngayo. Ukuthi kuzabuya nini, I am very hopeful njengomuntu omdala ukuthi kuzafika ngelinye ilanga, but it's not going to come in full speed ukuthi kuyaphonga utshintsha olwesi esadeni umuke kukhona. Kuzathatha isikhathi.
Kuthi-ke abantu abaningi koBulawayo bathi akula nguquko esikhona selokhu uMgabe wasuswa esikhundleni. Wana Siyeziya Ndlovu usedulela lolu daba.
Ngomnyaka odluleyo abebutho bahluthunele owayengumongameli uRobert Mugabe intambo zombuso ngaphansi kohlelo abalunika isihloko esithi Operation Restore Legacy, bethembisa ukulungisa ezomnotho welizwe lezombusazwe, kodwa uZulu usakhala ngakho ethi isimo elizweni sesisibi ukwedlula izolo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi abebutho lokhe bephethe intambo zombuso ezomnotho lezombusazwe.
Akulanto esingayijabulela njalo akulanto esingayihlonipha entweni eyenzwa ngaphandle komthetho. Xa kungenziwa ngaphandle komthetho ukuthi kube lekhu ikhuya ekwe-constitution njalo akulanto eyasinceda ngakho eZimbabwe. Silokhu sihlupheka njalo i-system ayitshintshanga from uMgabe to uMnanga kwakulanto eyatshintsha kwatshintsha nje ubuso osesihlalweni. Kodwa i-system yangkhona lokho enjalo abantu lokhu behlupheka.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole uvumelane loMaphosa ethi kodwa kwezombusazwe kube lenguquko ethize ngoba abantu sebekhuluma bekhululekile kulayizolo.
Uma sesikhangela kusigaba somnotho welizwe kukhanya kulobunzima kakhulu ngenxa yokuthi ngesikhathi umbuso obukhona ade kulo mongameli uMgabe ekhona, lanxa nje isimo somnotho kade singamanga lapha kade sifuna ukuthi sibe khona, kodwa lokho sekusenzakala kathesi bekungenzakali, besingaboni izinto ezitolo ziswelakala njengalokho sokwenzakala khona kathesi. Kanti-ke le ntengo leyi eseqanise kangaka ibingani ibingcono. Uma sesikhangela ngapha kwezepolitiki, ngibona ngani kube lo kutshintsha kwezinto kancane ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe sezingani sezenelisa ukukhuluma zikhululekile kubo emaphephandabeni, kumabonakude, lasebulenjini. Obekusenzakala izolo yikuthi ukukhululeka lokho bekungekho.
umnumzana Louis Mhlanga uthi abebutho bathembisa amanga ngesikhathi bethatha intambo zombuso ngoba okwenzakala manje kunzima kuye wonke umuntu ezweni.
Hayi, izinto ziyabheda kakhulu. Hayi, ndiyo ngibona ukuthi lapha hayi sithwele nzima, awule into elungayo lapha. In fact, into ziyashoda, ifuel iyashoda, umuthi vele kawutholakali, abantu bayacelwa ama-US dollars, there's a lot of demand for those things that they don't have. So uyabona ukuthi abantu abanabalamanga, because before ama-elections babesithi bayasayina ama-deal, ama-billion dollar deals, but asiboni lutho, asiboni next, asitholi next. Hayi, akula mehluko, akula mehluko. Yonke into vele ziwest, awula vele into vele ehamba yona, awula into vele elungileyo, awula next.
Unkosazana Joan Nyoni uthi akula nguquko ekhona abayithenjiswayo nyakenye.
Sesikhangelisa kuhle, awula tshintsho olwayenzakalayo. Economy seyayehla kakhulu, ama-price aseyakhwela ayaphezulu. Tshengisa ukuthi umnankagwa yena kusho ukuthi ulezitha asebenza lazo ezifuka ukumehlisa ngoba bathi bona bafuna ukuba umgabe into ezizalunga kodwa akula nto oselulungile. Ngakhangela political kuvele bayalwa khona labo uthiwe ngasekwazi ukuthi kuyenzakalani. Kutho ukuthi bathembisa namanga, batshela namanga akwazi ukuthi baza kulungisa zo ndawo lona, otherwise namazimbabwenisi ayadubeka kakhulu.
Ngesikhathi abebutho behluthuna intambo zombuso kumgabe bathembisa ukulungisa wonke umonakalo elizweni kodwa sokungumnyaka lokho ababethi bazakulungisa akukho lokukodwa kwakhona okulungileyo. UZulu uqhubekela phambili edonsa nzima. Ezomnotho lezombusazwe zimi manzonzo ezweni ukwedlula umbuso kamgabe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Eharare lakho kukhanya ngazane abantu bayakhonona ngokwenzakala kulezi nsuku nxa kukhangelwa ngokuthi umgabe siwasuswa esikhundleni. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Jenisa Ntungagwa uthi umehluko okhona ngemva kwezehlakalo zanyaka yenye yikuthi abebutho sebelamandla edlulisa amalawulo.
Akulula ukuthi ngithi kuyini okusukwaguquka, kodwa-ke into engiyibona ekhanyayo okwakathesi amazimbabwensi esesaba ukwedlula laphana, sokubotshwana ukwedlula laphana, impopho ezitaradeni siminingi. Lakho intengo yezinto isiphongo isitshintshela. Engxenye lowo mngameli uyalungisa ngingazi. Angeke ngatsho ukuthi kodwa-ke hhayi umuma wakhona angiwuqondi kakuhle.
Omunye wabatsha walaba abatshengisela ngokuwa kombuso kaMgabe uLeopold Mnende uthi akusoze kube lomunye umbuso ozadlula ukuhlukuluza kwabantu njengomgabe.
Emna ngasedorobheni eHarare sili samatsha sisela kusamura loSimon Mzinda sabhoda safika estate house sasuka sadlula emunu mtapa sadlula saya nyumba kwe-HICC asihamba zonke indawo and angizitholi ngalokhu esakwenzayo. Umgabi kwasekuyisikhathi sokuthi ehambe angimkhanuki njalo lokhu esiwubonayo ukuthi lizwe selilibi ngiyakwazi ukuthi ngumnankagwa kodwa akutsho ukuthi ngithi umgabe phendu umgabe was the worst leader esingamfuna lapha emhlabeni. Ngazihambele siyakholisa nje kungcono.
Kodwa abanye abafana nomnumzana Richard Mahomva oyingcwethi kwezonotho uthe izifiso zabantu beZimbabwe ezabenza batshengisele azifezwanga ngurhulumente kamnankagwa.
Okuqakathekileyo okwakudinga yizizalwane zeZimbabwe kwakuyinguquko yezwe ukuphila kwabantu ukuthi umuma omkhonomi ulungiswe ngoba siyakhumbula ukuthi uNovember eqalisa enye ingxaki yayivele ikhona yayindaba yezokutholakala kwemali emabhanga esiyibona ukuthi lokhu iqhubeka isiba luhlupho olukhangelelwe ngabaningi baseZimbabwe. Lokho kungangukuthi nxa sesikhangela umkhonomi nje ngokugcweleyo sibone ngathi thina izifiso zikaZulu ezenza ukuthi abantu bekhuphe umgabe kazikathi ukugcwaliswa. Kulokunye okufanana le ndaba ezifana lezokuthula sabona ukhetho oludlulileyo belilokuthula njalo lokuthi uhulumende usenze amacinga okuthi kulungiswe indaba zokuxolelana ngohlangothi lwe National Peace and Reconciliation Commission.
Iningi lengcwethi ecubungwe ngezombusazwe kanye labantu makhaza bakala ngokuthi ungena embusweni kukaMnangagwa nyakenye kakuzange kuguqule lutho ngoba inhlupho ezidikane labantu ukhanya seziphindwe kabili loba kathathu. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iphephandaba leNews Daily bika ukuthi umphathi ntambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando ulesandla ekubhidlikeni kwenkampani yeWangi Colliery. Iphephandaba leHerald libika ukuthi amadamu asephelelwe ngamanzi endaweni eziningi zelizwe ngenxa yokuswelakala kwezulu. Iphephandaba leChronicle libika njalo ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu bazahlupheka okwesikhatshana okumangalisayo kungakalungiswa umnotho welizwe.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lufane mhlaka 28 Lwezi, Sicune ngakontutu ziyathunqa, Bobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni, lami uProphetess Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakutshwa yileli thuba.
Le yiStudio 7 sizophuma ngapha eVoice of America eWashington. Soke isikhathi senu, isikhathi sokuthi likhulume konke kolokho ke elokufisayo. Ye, khulumani sizwe, sizwe ukuthi abanye batheni yelamhlanje.
Vele uma kungaphumanga izana, uma kungaphumanga izana, akulanto engabangcono ngitsho, kusukela nje. Konke nje lokho esikukhulumayo nje, singani sithi wayengcono uMgabe, wayengcono uMnangagwa. Kanti konke okwakusenziwa nguMnangagwa, okwakusenziwa nguMgabe, uMnangagwa anti wayekhona. Anti nguye wayekhona phala, anti kade siyibo abadingileyo iqhinga lokuthi hayi singenza njani ukuthi kungabonakali ukuthi besenza njani mngani wami. Lakathe sibayezwana bakhulumisana kuhle lo Mgabe, thina ingapha siloko sihlukuluzana bebulalana labochamisa befuna ukubagepsha. Kuyini kambe konke khonokho?
Siyasiza isihloko elikhuluma ngaso. Yabona ukudlala nje ikholokhiyani okwezwe eZimbabwe. Angeke ukuthi uzondinja ubulale ndala uphinde ukuthi uyafuna umdlwane. Izakhulu ibe yinja la yenze lo msebenzi wayo. Njalo umdlwane ulamazwi abukhali kakhulu. Laba abantu badlale ngabantu nje, mina ngatsho bejabula abantu bagidi nti, bajabulela into abangayaziyo. Akulanto eyenziwayo laphana, uyazi kuyafanana nje ene sokube wesi kakhulu. Sokube wesi. Into zonke zikhuphukile, akala plan lo muntu lo. Ngiyezwa nje ugawule, uyena ukhulumela isisu sakhe kuphela. Abazazi ukuthi bafunani laba bantu. Ngoba nje bona bafuna ukusuthisa izisu zabo, akulanto neyodwa elungisiweyo, akulanto neyodwa e-right lapha. Lapha abantu bahlupheka abafethu. Ikudlala nje lokho okwenzakala lapha. Siyasokola zonke izinto zikhuphukile, akulanto e-right. Sibhadalisa izimali eziningi yesitolo, kuma-retinary, ema-kansili, yonke into, kubhadala izimali eziningi kungela msebenzi. Abantu abasebenzi, abantwana abafundile bahlele izitifiketi sebesize eGoli bezoba u-garden boy nama-house girl, abantwana abancane, abanye besebegcina besiba amasela ngenxa kaMnangagwa nezanu. Izanu yini into yake yayenze right? Izanu ekaziyenze lutho olu-right ngaphandle kokubulala kuphela kwabakwaziyo.
Igama lami si Mkhula Ncube, ngihlala esigabeni seDaluka eKupane. Hhayi, sibhekane lakho mihla ngemihla nje kulezi nsuku. Hhayi, kunzima, intengo yezinto iyadula, ikhuphukile iphezulu. Kuthi hhayi, thina esimpofu ubuningi bethu, hhayi awu sesiyinkotha endodini ezilwayo ngoba kunzima lalo thulehlele inyana ezama ukudinga ukulinkonyana akula muntu osevuma ngegondi sebefuna amarandi lamayusa pu azavela ngathi lawo mayusa sizakhamuzi nje esigabeni sizakuthola ngathi lokho akunzima sibhekane lokunzima ukuthi kudula kwezinto ukuthi ma ungabe uzuziseleni ukuthi udinga inkonyana inkonyana kumele uyidinge nge-foreign currency imali yakwamanye amazwe akunzima sibili kunzima lokhu asikwazi ukuthi kuzaphetha ngani kodwa sokubuhlungu ngoba kusela muntu ompofu olokuphila okungcono ngiyabonga
mina igama lami ngumcebisi Ncube uhlupho esihlangana nalo edolobheni lapho eVictoria Falls ukukhwela kwezinto nangokuswelakala kwemisebenzi okwenzakala ebantwini abantu bakhanya sebekhathazekile ukuthi vele yazi impilo sesiba nzima kiyo inflation lokhu ikhwela isiya phezulu elizweni akusela nto enhle mani beswela-ke ukude ngenza
igama lakhe uCosmas Maseko ngihlala indaba zinduna egadade kungathi 5 inkinga esihlangane lazo thina lapho esihlala khona ikudula kwezinto okuphindela nxa izinto zihlili kodwa zihle kancane zilokhu zisasele ziphezulu ukuthi kazithengeki
ye siyabonga kakhulu-ke lingakhohlwa ukusithumezela imlayezelo yenu kunombolo ethi 0001 202 465 0318 zaphinda njalo 0102 465 0318 le WhatsApp number yethu siyabonga
kunzima nje siyabe sincedisa ukuthi akufanele kuhlala kodwa hhayi sekunzima kulezi nsuku ngoba ngithe ngibake la maphephandaba ngabona ukuthi ama-infomu ake kukhwelile okuzwayo babefuna i-US dollar lesingathi imali evela kwamanye amazwe
ye okulandelayo-ke sizwe ukuthi-ke kuthiwani ngonapha-ke nxa sikhangela ngezindaweni ezijiyeneyo zomhlaba umlilo ovungama okwethusayo usubulele abantu abafika amajumi amabili lambili eCalifornia kwelemelika ilizwe lemelika lele-North Korea asemise inkulumo zokuhlolisisa ukulolonga kwezikhali zenyuklia ye sike sizwe ukuthi lamhla silobani esixoxalayo lamhla-ke silobaba umsomi mlilo uhlala khona ngale-ke kobulawayo imlilo kunjani
ngiyaphila Gibson njani
ngiphile kakhulu kunjani kobulawayo
hayi khonoko lamhla kuyatshisa nje kuyatshisa sikulokoba
ye akusitshele ukuthi uphila njani khonapho-ke kobulawayo
ngingumbalisi ngiyafundisa ngilapha nje ngifundisa eKami Secondary School Kami Prison Secondary School ngifundisa esecondary olevel sikulapha engikhona
aha singathi ufundisa i-subject ziphi
isilungu lese lilapho elikhona kids kulapho esizifundisayo
so siyaziphume ngamakhala
siyazama khonokho nje
ukufundisa kulezi zisuku kumele kube labantwana abangayo eklasini
nxa besitsho bona okusemthethweni kumele kube le-33 eklasini kodwa kusuke kube yingxaki ngoba abantwana usuke be-over kakhulu bafika ukuthi bafike 60 something eklasini eyi-1 be-50 something so kusuka kube nzima nxa ngumbalisi ukuthi ubaxhase bonke ngoba uyaphiwa kungenelisa ukuthi uphiwa amaklasi abeyi-6 angisho okusho ukuthi ungathi 50 times 6 kuyaba kumnyika o-300 something so ukuthi ngamunye ngamunye umntwana umsize kusuka kube nzima kakhulu ngenxathi babaningi kakhulu kodwa siyazama okungaphezulu kwamandla ethu ukuthi le sincedise abantwana
ye so-ke nxa sikhangela le holo lenu ngani liphansi kodwa-ke liyayenelisa nje ukuthenga lokhu lalokhu okwedlula abanye abantu abangasebenziyo akunjalo
ye hayi khona kunjalo kunzima nje siyabe sincedisa ukuthi akufanele kuhlala kodwa hhayi sekunzima kulezi nsuku ngoba ngithe ngibake la maphephandaba ngabona ukuthi ama-infomu ake kukhwelile okuzwayo babefuna i-US dollar lesingathi imali evela kwamanye amazwe so ikho okusihluphayo ukuthi nga uhulumende usinika yena leyo i-foreign currency kwenzela ukuthi nje lathi siyemashopu ngapha langaphi imithi ebo-medical aid siyasizakala sisebenzisa i-foreign currency leyo
ye singathi bona ukuhlupha kakhulu empilweni kungaba kuyini
khonokho nje ukuthi iholo lethu akithi aliseneli yikho okusuka nje kwenze kube nzima konke nje, kodwa kungasikho lokho hayi kuhleli kathi kungathiwa sihlalele nje hhayi akulankinga nxa ungazange la uphatheki kwezinye izinto ezingaphinde zikuhluphe empileni.
Yes, ngathi wena nxa ungasitshela ngawe sivele ukuthi kathi vele umsomi mbani.
Ngizalelwe eKezi emaphisa elingwe ngiwumuntu ongaboniyo ongumbalisi esingathi thina usebenza nomunye oyabe emncedisa laphana emsebenzini ukuze ngenelise ukuthi kube kusho umsebenzi wami.
Siyabonga kakhulu-ke msomi, ungadinwa lokusasa. Sike sizwe lomhla-ke kwezomculo ukuthi silobani khonapha-ke.
Namhla sizagida, namhla sizahlabela izandla emoyeni.
Urafiki utsho ukuthi mngani wami lulimi oluthiwa iSwahili olukhulunywa eKenya, eTanzania nakwezinye izindawo eCongo. Ingoma nje ekhuluma ngokuzijabulisa iyasho ukuthi izandla emoyeni, mikono juu. Bangaba bangani bami wozani sizojabula. Ingoma-ke enye nje lo-DJ Kwesta oyinzalo yaseZimbabwe kodwa o-based eSouth Africa.
Angiyazi lento angifuni mina.
Ingoma engayizwayo engayizwa kweleSwatini ingoma yesintwini esiSwatini, kodwa nje kulamabala nje ngagcina ndidlala ngawo lami mfakelela wami angikhoyo kuyingoma yakhona ngendlela eyiyo yona. Ye, ingoma yesiSwatini ethi emzimbeni wami angiyazi lento.
Kujoni konoko
hayi lama ngikwazi njengoba lami kuyingoma engayizwa ihlatshelwa khona lesikhosini la uKings athe khona lamakhosikazi akhe khona. Hayi lami ngayizwa ngayithanda.
So wayihlabela labo bantu ba
ye ingoma le ngayihlabela le ndoda akusa ababethiwa yimpumelelo yangitata kodwa asebalitshintsha igama sokuthiwa yindoda akusa. Yibo ke engirekhodela bo idlala phela umuntu wokuqala yona le engiyazi.
Yes, this is the end of the
kwanele ye wonke umuntu noma ubani ule khathi sokuthi la wake wazise ubuhlungu umuntu wangaqinisa ukuphetha kuhle. So ingoma nje ethinta wonke umuntu noma ngubani. I'm sure angatsho ukuthi hayi mina lami kwake kwabanje empilweni yami umuntu onje noma ngasozamethe ngegama bhata ngishithi hayi lami ngake nga ngabisebuhlungu ngathi hayi sokwanele ngcono ngishiyane lapho. So yikho ekutsho ingoma ngihlabele ngendimi ezintathu, ngesiNdebele, ngesiVenda la ngesiSuthu.
Ngokwali lo phela ushaya kuze kuvungame, kushaya kuze kunyikinye phansi. Siyabonga kakhulu. Singalehlukani ngokuthi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Ibandla lezanu PF lithi abantu sebekhululekile ngaphansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abanye abantu bathi akulalutho oseluguqukile selokhu umnumzana Robert Mugabe wasuka esikhundleni. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje. Ngasidibaneni ntambama, Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Ngumthebo Sithembayo, uGibbs Dube, Lilale.